VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 6 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ongumphathintambo obona ukusetshenziswa kwemitshina kulezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edalele ePhalamende, umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa akhangelelwe ukusiza kunhlelo zokulondoloza ezemvelo esigabeni seMaswingo. Ingqabanqoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo obona ukusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku njalo engummeli wenyanga South edalele ePhalamende, umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje setheswa amacala enkohlakalo amabili. Amapholisa athi uMandiwanzira uzamiswa emthethandaba kusasa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ukubizwa kukaMandiwanzira kuvezwe ngokhokhela iqula lamagqwetha amelayo umnumzana Selby Wacha esebenzisana labo advocate Thembi Gwaliba lo Brian Hungwe benkampani yeDube Manikai and Wacha. Amagqwetha la aveze ukuba uMandiwanzira uhle wayazibika emapholiseni evela uhambo lwakhe obeluphathelene ngomsebenzi emazweni. Amapholisa abikwa embuze phezu kwendaba ezibalisa ukuphatheka kwenkampani yeMegawatt kunhlelo zokusebenzisana leyabo makhale khukhwini eNet1 engazange alandela indlela yethenda. Wethezwa njalo icala lokufaka esikhundleni obengumsizi wakhe ngesikhathi sesengumphathintambo ukuba ingxenye yamalunga eboard yePortrust engalandeli umthetho. Kodwa abantu abaningi bathi okwenzakalayo akulani lokulungisisa uhluphayo elizweni okufana lezomnotho ngaphandle kokuba bebonisana nje ukuba iqhude elikhulu ngubani. Omunye wabo olombono onje ngumnumzana Nkosi Khona DBD.
Ukuthi nxa indlovu sezisilwa utshani obulimalayo, so kungabe kuzindlovu ezilwayo esezenza ukuthi lawo lo jaha lowo ukuthi abanjwe laye ajeziswe. Kumbe angikholwa ukuthi kungabe kule anything to do lo lwezomkhono welizwe, but izinto nje ezingathi within iZANU-PF ngokwayo. Angazi indlovu zingabe zisilwa kulimala abanye, kodwa nxa zisila zinjalo akuncedisi umuntu onjengami ohlala eZimbabwe esilezinkinga esizikhangeleyo ezingela ama-solutions.
Uthi okwenzakalayo kuyizimpi zabakuhulumende lasebandleni elibusayo leZANU-PF nje kuphela kubangwa ubukhosi.
Kaninginingi nxa umuntu ebotshwa, especially labade bekuhulumende engasekho kuhulumende, uyaphonga ubizwa nje mbijana ake etshona labanye emapholiseni khonale abasesuka sezihambela endlini. Then kuthi sokuphambili inyana sinanzeka ukuthi bekuhambisana lokulwa kwezindlovu, lokutshintsha kwezinto, impumpuso sutshintshile, ubungale kumgabe sutshintshe wathi lafa phambilini lapha ku-social media lapha ubona kungani sokulokunye okungani kuyaphuma ezindabeni zezepolitics lesi.
Uyawalandula wonke lamacala omabili awetheswayo uMandiwanzira ethi akukho akuphambanisayo njengoba laleyo nkampani yeMegawatt ingazange ithole lutho emsebenzini eyawenzela abeNet1. Umandi Wanzira ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ingxabangxoza iyaqhubeka kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wokobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami. UKambarami wazise ngomgqibelo ukuthi usehla esihlalweni lesi kodwa izolo wathi usebuyela njalo ukuthi ancintise wasencintisa wanqoba. Okunenga sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kameya waleli dolobho ngemva kokuba echiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla le-MDC lanikeza uKansela Kambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. Uzulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKansela Kambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla le-MDC athi lokhu sekusipha ibandla le-ZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
So I think the problem is uChamisa. I think uChakalo sesenze ngani iparty yakhe. Ama decision asathatha songana personally osukusenza ukuthi iparty isinga delay phela anytime because abantu phandle bayabona abantu sebesola ukuthi kanti kwenzakalani abantu sebekhala phandle kusazwisise ngendlela sesenza ngayo usezenza ukuthi simzondele umfana bekumele lithayekele izinto zizifloweles kodwa sizifike ukucineni ngayikhitshwa sikhitshelwe kuthi khathisa kusakhanti kwenzakalani sokunika izanu ibubholo okungena.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yi-MDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Kusobala ke ukuthi into abayenzayo ayilani labantu ikakhulu abantu bakobulawayo le-Matabeleland lapha baphusha i-agenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi i-MDC isiwestern iZANU-PF iZANU iyasibulala kodwa izange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usolele sisehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi siyakusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa all of a sudden sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile engumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu oqondileyo. So automatically khona siyakusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuchiya umsebenzi kukakansela Kambarami.
Uthi nxa kukhulunywa nale akukhulunywa ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So suka sokuhanja uyehlala siphangephange emhlanganweni selimpisa futhi inalo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngibone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo sempe lamfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayakhuluma loZulu ngondaba lei ngoba nxa kuzulungiyo osafayo inxa yezinto ezinje so bekumele batsho bona ukuthi ungenziwa njani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona yikuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Uhlupho esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngelokuthi amabandla wonke ezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqele bezinothise bebona ukuthi bona basuthisekile kuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilwizi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKhansela Gambarami vele uzazichiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusase lomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo basase khona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo udaba lukasodolobho weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini kanye lomunye wakhe weThegudu umnumzana Henry Mutshatibaya lamakhansela ayisithupha alelo dolobho abamiswa umsebenzi ngengqabanqoza ekukhetheni omeya luzathethwa ekuqaliseni kweviki ezayo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla le-MDC esibona ngeziphathelane lamakhansela umnumzana Cecil Zwidzayi exoxa leStudio 7. Ukuze sihlaziye kabanzi okwenzakala kuleli bandla ngamakhansela labo solo dolobho, sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC umnumzana Bekuthemba Mpofu oqala ngokuchasisa ngokwenzakala kobulawayo esungula ngokhansela Gambarami.
Mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithembi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresigna, ngichekile phaya kuphathi kaka-resign, sila kukhansela kaka-resign. Usicelo sesazi ukuthi e-resign ezu-deputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakobulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansela wabuyela esikhundleni?
Ukuvotela imeeting yangkhona ngihambanga kiyo, ngidinga u-provincial spokesperson, I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangkhona ngoba mina bengekho. Kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iparty ukuthi ngona uzaresigna, so sisamelele incwadi yangkhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ungazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa ukuthi nga uthengu nana kasoke resign nga ngithenge ngivumelana nawe. Ngokubona kwami yena uvumile lokhu iparty yamcela ukuthi ekwenze ukuthi uza resign njengo deputy mayor.
Ngalokhu nje ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunanzi njengebani?
Njengoba ngithile mina bengekho, I think u deputy spokesperson wakubulawayo ade khona ubethatha ama notes amtold angakhulumi laye njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi resign. Incwadi yayikahambi kusithi wona ku-council la kithi ngapha e-national yayikafiki, kutho ukuthi kaka-resign kakayenzi lokho wacelwa yiphathi.
Udaba solungaphi kathesi olukameyor we-Victoria Falls lo weThegudu lamakhansela?
Nxa umuntu esuspendwa, incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezobabhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi i-suspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So it's indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.
Alo ke ngumnumzana Bekuthemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunga kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
phakathi kokudubeka ilizwe liswela imali ubuyanga sobubhahile ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungeza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala okwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inotho ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sina-ke lapha eZimbabwe sabusiseka-ke ngenxa yokuthi ezenziwayo ziningi kakhulu. Uyabuya balisa ogolide, balisa amadayimani, ubale uthimbi asbestos, ubale iplatinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sethola lokhu esibi-tax kumbe umthelo. Labana abantu bahuquluze yonke inotho abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kuthi umthetho wezenjiwayo ikakhulu lezi eziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe lesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kuloko okuthiwa i-devolution of power uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza basephandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelele ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ungafani kwamanye amazwe ufana uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers uyaligebha okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide sibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala bale mshini yakuligebha kwatholakala izindlela eziqondileyo ukuthi silithengisa njani silibuthanise silithengise wandawo ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha. Kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakompresa esikhathi eziningi, bakhala ngemtshina yokugebha, bagebha nje ngamapiki lezimbo. So bese kusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abasebezithengisela igolide labo bengalithanga efidelity, bazithengisele nje kubantu abazihambelayo, bachaphela igolide beyithengisa kubo-South Africa lakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi banama-claims. Igolide babengaligebhanga kuma-claims abo, babelidobhile nje bafanele basebenzisa ama-certificate ukuhambisa nje okuyimbijana khonapha efidelity. Kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mpela. Kodwa yes, silendubeko ukuthi kulezihaga abantu abangamasela akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle I've been to Chiatso sometimes izilwele abantu bakhona bayahawula into engakaziyiboni. Kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywayo lokhu kuyabe kusenzakala lokhu kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala, hayi sokurayithi-ke khonapho.
Yazi challenge manje kodwa ilizwe leli ngalisa namayamazi amancane kakhulu kodwa aphile ukuphile ukuphelele. Thina singabantu abahawula. Ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wakutheni. Ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa. Akungitshele baba ukuthi khona ngediya nge-diabetes, nge-BP, uyayithola kuphi leyo yusa ukuthi athenge kodwa ilize lithwala inothile kule gasi. You can mention any type of ama-minerals akhona la. Kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa. Sibalisa njalo nje silivulele ipheji silivale, silivule njalo njalo silivale futhi. Kodwa ungelanto enceda umuntu.
Umkandla uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngeziwenjiwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuthi lo lalo ombayo lezi eziligugu kube lengxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqinti. Asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke ngoba sekuthiwa okungabambe i-5% kumbe i-10% busala kuleyo ndawo ukuthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathi udala wakudala wakubeka kuleyo ndawo. Hathi ukuthi umnotho walezi ezimbiwayo uthathwe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho nalokho okwenziwayo kakube lokusalayo esigabeni. Uzabona izikolo ziyathuthuka, izibholane ziyakuba khona, amadama azakuba khona, imigwaqo izalungiswa, amaklinika azakwakhiwa. Konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo kungasali kulaba abaluthwane abavele befuna ukuthatha yonke into. Yiyo indlela engibone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo. Singameleli lokho okukhona kathesi kukhangezwa nguhulumende. Bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo zentuthuko.
Amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa ukuhuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Uhlelo lweziconnection namuhla sixoxa labasakhulayo abasanda qeda izifundo zaphezulu emakolishini lakuma university sisizwa ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa ungomunye wabo njalo uloyisa ukungena kuhlelo thumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe ubhale ekhasini letu le-Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhlanje sisungule uhlelo loncedo lwenkulungwane zamadola ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa olokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukulungisisa osukonakele ekulondolozweni kwendawo zemvelo ezithakazelelwa izethekeleli ezinjengamanxiwa aweGreat Zimbabwe emaswingo lezinye. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo luzasetshenziswa ukulungisisa imiduli endaweni eyakhelwa amanxiwa aweGreat Zimbabwe emashingo ebisidilika kanye lokugamula isihlahla sohlobo lweLantara Camara esesingcolisa lindawo. Ikhuluma emkhosini wokunikeza lolu ncedo owenzelwe endaweni yeGreat Zimbabwe Ruins, umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phakathi kweminyaka emibili elandelayo ngoba beqakathekisa ukulondolozwa kwendawo zemvelo njalo eziveza imbali yelizwe.
The project here is a $475,000 two-year effort.
Uhlelo lolu ngolweminyaka emibili lubiza amadola azinkulungwane ezingamakhulu amane lashumi ayisikhombisa lanhlanu, $475,000. Umnumzana Stephen Bethel uthinte ngamafishane mayelana ngomsebenzi wethu lapha edolobheni lemashingo, kodwa wothi ngiqhubekele phambili ngilitshela ngezinye izinto ezigqakathekileyo. Ngaphambilini komsebenzi esesiwenzile lapha, sikhangelele ukuqhuba njalo umsebenzi umsebenzi wokulungisisa imiduli ngendlela ezakwenza ilondolozeke ukuze abazobuka lomsebenzi kwelakusasa bathola ithuba lokubuka lezi ndawo bebona esikwenzileyo lapha.
And to ensure that the site stands as majestic as it does now for generations to come.
Uambassador Nichols yena oqale ngokubhoda yebuka intaba lapho inkosi yalumango uMambo ayehlala khona ngesikhathi kusakhiwa indawo yeGreat Zimbabwe, uthe ujabule okwamagama ngokubona ubungcitshi obuvezwa ngokwakhiwa kwalindawo kusetshenziswa amatshe kungakabi lesamende ebuka isiko labantu balumango. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sisungule lolu hlelo sincedisana lenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwendawo zembali lemvelo ezethekelelwa ngabantu bemazweni womhlaba eye World Monument Fund, WMF, elesigodlo sayo edolobheni ele New York City, eMelika. Bezosebenzelana lohlangothi olubona ngokulondolozwa kwendawo zembali lezemvelo kuhulumende weZimbabwe ezijabulelwa yizethekeli zomhlaba. Emkhosini walamhlanje bekulabe esigodlo someli weMelika eZimbabwe, abenhlanganiso eye-WMF, umphathintambo wesabelo seMashingo umnumzana Ezra Chatsamira, abohlangothi lokulondolozwa kwemvelo lembali yelizwe lezakamizi ezakhele endaweni ezihanqe iGreat Zimbabwe Ruins. U-Ambassador Nichols ubike njalo ukuba enye yale mali izasetshenziswa ukulungisisa umduli weyinye njalo indawo yembali lamasiko ejabulelwa yizethekeli esabelweni seMathebeleland South eMatopo lezinye indawo ezinjengalezi ezidinga ukulungisiswa. Ubike njalo ukuthi bazaletha ingcwethu zokulondolozwa kwendawo zembali ezizavela eMelika lemitshina yabo yangalezi nsuku ukuzolungisisa lezi ndawo phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
Izizalwane zeMelika lamhlanje ziye kukhetho. Ukuzaba kukhethwa amalunga edale le House of Representatives wonke angu 435. Kuthi kuzakhethwa njalo lamalunga alikhulu i-100 awe Senate. Kwezinye njalo izigaba zelizwe kuzakhethwa abogavana abangu 36 abavela kundawo ezitshiyeneyo. Iningi libona ukhetho lolu olwenziwa lamhlanje luzaba lukhomba ukubana umongameli welizwe leMelika ulalo na usekelo oluzabangela ukuthi enqobe njalo kuhlandla lakhe lesibili elizayo. Silugqiba ke lamhlanje uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Onge ngumphathintambo obonanga ukusetshenziswa kwemitshini yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edale lephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.